I think also kusenzakala manje noma impompi sesivuliwe ukuthi abantu abaningi basuke baphenika baqala ukuhoda esithi hoarding sibona abaningi behamba lezigubhu lapho lamatanka besuyegcwaliswa so I think lokho ku-create i-shortage and therefore I think also ama-gas station amaningi singathi ama-garage amaningi ebengaselayo ebengaselawo amafutha so i-shortage isukele lapho futhi ngoba since impompi sezivuliwe kusazomela ukuthi transport from kuma-main terminals asiwe emagarajini sizwile ukuthi kule shortage futhi ama-transporters abayona abalayitsha amafutha la bewasusa kuma-depo bewasa emagarajini I'm sure kodwa siyazi ukuthi futhi njalo i-demand njengoba sesingena isama lapha e-America i-demand isuka layo ikhuphuke ngoba abantu abaningi yikho labo abathanda khona ukuthi baye kuma-holiday and then kuba le-demand enkulu kakhulu for amafutha but I think within a few weeks bazobe amagaraji azobe sekeshe up esela amafutha enough sisiya kancane isolve
lona udaba lezi cliwi lezi ezobulembu ama-hackers ubona kuludaba olungagcina lusiba lengozi na
izicliwi lezi sezihluphile kakhulu and I think sokuludaba i-government layo uhulumende we-America layo seyikhangelisisa kakhulu make sure ukuthi amankampani ale cyber security eproper ukuthi babophe kuqine ukuthi izikliwi lezi zingatholi indlela zokungena ukuthi zi-hijack amakhompyutha abo ngingathi indaba ekhangelelwe kakhulu esatshelwayo yindaba ye-electrical grid ngoba I think i-electrical grid iyalapha e-states isindala njalo futhi ayikalokhuzwa ama-improvements ayenzakalanga so that's why I think uJoe Biden epusha i-American Jobs Bill yakhe le infrastructure ukwenzela ukuthi into ezifana le-electrical grid le-water supply njengoba sibonile nje njengale amafutha ehijekulwe yilezi cliwi into eziqakatheke kakhulu lezi ukuthi uhulumende yamake sure ukuthi kule protection enkulu eqinileyo ukuvimbela ukuthi izikliwi lezi zingene kuma-network azo udaba lwama-nuclear I think ludaba olu-very sensitive ngoba I am sure ukuthi i-security lapho i-very tight ukuthi hhayi i-encryption yakhona akusiyo leyane lula ukuthi izikliwi zingayingena ngoba I think ludaba olu-affecta umhlaba wonke jikelele so I think into ethathwa very serious ngamazwe wonke and especially lalo le-America so angezwa ukuthi kungaba le-concern ngalokho kakhulu ngoba I think i-security lapho i-tight kakhulu kodwa akwaziwa okuqakathekileyo ukuthi ba-make sure ukuthi i-cyber security yabo iqinile kakhulu ukuthi izikliwi lezi zingenelisi ukuthi zingene kumakhompyutha abo.